Siyabonga ke uChris kanye lo Sandra Nyaira ngokusinika ke izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 8 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo enkulu lapha ukuthi iParliament yethu kumele ikhangele ilandela iConstitution yethu umthetho omkhulu welizwe lo mthetho okhangele ezemali
umlawuli wedalela eParliament umnumzana Jacob Mdenda ukuthaza amalunga ubana abone ukuba zizakhutshwa ngemfanelo ihlelo eziphuma kuzivumelwano ezilotshwe phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kanye lakubhajethi.
Amalungelo oluntu kwelakithi lapha eZimbabwe kawanangwa njengalokho kufanele kwenze. Ziningi izinto esingazibalisa ikakhulu kwabatsha. Singaqala nje nge-education. Abatsha bonke kumele bathole i-education efaneleyo.
Amazwe omhlaba ananza usuku lokuqakathekisa amalungelo oluntu ngolesine. Abasakhulayo beZimbabwe bekhala ngokuthi uhulumende weZANU-PF uqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engelandaba lamalungelo oluntu. Abalandeli bomdlalo wenguqu yeZimbabwe bemukele ngokudana okukhulu imfa yomdlali odumileyo owadlalela iqembu leDynamos obeselilunga lebhodi yeqembu leli uFred Mgwesha lamhlanje eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umlawuli wedale leParliamente umnumzana Jacob Mdenda ukhuthaze amalunga edale leParliamente ukubana abone ukuba zizaqhutshwa ngemfanelo inhlelo eziphuma kuzivumelwane ezilotshwe phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe omhlaba kanye lokuthi ibhajethi yalonyaka izathuthukisa na inhlalakahle kaZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bekutshelanwa iqiniso emhlanganweni lo owenzelwe eHarare International Conference Center HICC kukhunjuzanwa phezu kokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho welizwe amalunga edale leParliamente eqonqoselwa ukuthi angaze akhangela udaba lwebhajethi yelizwe ngelihlo lebandla kodwa akwenze ngenhloso yokuphathisa uhulumende ngokumele akwenze ukusebenzela uZulu lokuthuthukisa umnotho welizwe. Umdenda uthi balomlandu omkhulu abameli bezigaba wokuyikhangelisisa ngelihlo libanzi ibhajethi esanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali baziveze izikhexe ezikuyo ezifana lokuphikisana kwemithetho kahulumende ngesikhathi eqhuba imisebenzi yentuthuko anduba bayamukele.
Injongo enkulu lapha ukuthi iParliament yethu kumele ikhangele ilandela iConstitution yethu umthetho omkhulu welizwe lo mthetho okhangele ezemali iFinance Management Act ethiyona izingatsha zonke zikahulumende kumele zibuye eParliamente zizobika ukuthi iqoqoleli elemali elikhithwe nguminista okhangele ezemali lisebenza njani.
Baze ngobuningi abameli bezigaba ukuzangena lomhlangano wokuhlaziya okumunyethwe yile budget okubalisa unkosikazi Sibusisiwe Buddha Masara webandla le-MDCT owakhethwa ngaphansi kwe-proportional representation eMathebeleland North.
Ibhajethi yebuye inhle nxa uyikhangele but ungayihluza uyahlubona ukuthi ilezinto eziningi imali ifakwa kuma-ministries ingatsha ezikahulumende okungaqakathekanga kwa singananzelanga nje si-economy yeZimbabwe ibanjwe esingabathi ngama-small medium enterprises development sithikhangele sabona ukuthi uminista ufake imali encane kakhulu kodwa lapho kulabo mama khona umama uthembekile amabhenki bathi bona ukunika umama imali uyakhwetha short umama uyayibisela amadoda abalanda abalezibindi zokudla imali inkangatha.
Zikhuthazwe ukuguqula ingqondo lendlela eziqhuba ngayo imisebenzi yentuthuko inkokheli kuhulumende uZulu laye afunde ukuzinikela ekuzisebenzeleni hathi ukulindela usizo sikhathi sonke. UMasara athi yikho okuzaletha inguquko uqobo elizweni buphele ubuyanga.
Njalo kasihlukene into ukuthi umuntu uyaphiwa kanti uyakunxa uhlezi government yakunika ikuthatha ngaphi yonika wena. Economy yeZimbabwe iseduzane nje ukulunga ngemva kokuthi thina asitshintsheni imanisi sikhiphe njalo ipolitics lokho kwamabandla lo
bakhuthazwe njalo laba bameli ukuhluzisisa ngokuhlakanipha izivumelwano uhulumende angenekizo lamanye amazwe okufana nele China batho ukuba zilungile loba hachi lokuba ziphathisa bani lumhlangano uza njengehlala yenza ukwandulela ukwamukelwa kwebudget ngemva kokuhluzisiswa ngamalunga edale leparlamente ukubonisa uChinamasa lapho esilela khona zihle zavela ezinye zezikhexe ezikhona ekuthini okunye okumunyethwe yile budget kuphambana leziqondiso zikahulumende ezikugwalondaba olukhuluma ngezokuthuthukiswa komnotho welizwe olweZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation ZIMASET lanxa abanengi bethi kuluhlelo oluncomekayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Amazwe omhlaba ananza usuku lokuqakathekisa amalungelo oluntu ngolwesine. Abasakhulayo ngasikhathi sinye beZimbabwe bekhala ngokuthi uhulumende weZANU-PF lokhu eqhubeka ehlukuluza uZulu njalo ingelandaba lamalungelo oluntu. Abasakhulayo laba bathi ukunyamalala kukamnumzana iTai Tsamara ngumzekeliso osobala ukuthi ngempela akulankululeko eZimbabwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon uthi yena uZulu kumele azinoke amakhwapha ngaleli langa azinikele ukuhlonipha lokukhankasela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxhume osakhulayo we-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Oscar Ncube ukuhlaziya lolu daba.
Amalungelo oluntu yena yithi lapha eZimbabwe kawananzwa njengalokho kufanele kwenziwe. Ziningi izinto esingazibalisa ikakhulu kwabatsha. Singaqala nje nge-education. Abatsha bonke kumele bathole i-education efaneleyo, i-education e-right, engenza ukuthi abantu baphile kuhle. Kodwa kathesi singakhangela ngendlela ezikolo okudura ngakhona, ngendlela ezikolo imali efunekayo nje ezikolo, sikala ngezikolo njalo ngendlela ezikolo imfundo esihle ngayo, ngendlela abantwana abafeyila ngayo. Singakhuluma nje ngiwakona kithi lapha engihlala khona kule lidi lesikiyo, uzathola ukuthi abantwa bethu bayafundiswa ngolimi abangaluzwayo. Ngenye indlela ukuthatha amalungelo kibo balaleli abangakuzwayo, kuze kuthi ke ngase bebhala imihloliso uthole ukuthi siphansi kakhulu thina njengohlangothi lwangapha. Impilo nje jikelele yabatha kuleli lizwe kuyayinanza. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe umntwana angangena esikolo abe yiyouth okulandelayo eseqedile isikolo sakhe wenze ufike ku-form 4 okulandelayo wenze uya kwi-university ukuthi athole umsebenzi.
Linanza nje ilizwe amalungelo oluntu ngolwesine Ncube, kuyini ofuna uhulumende akuqakathekise?
Uhulumende kulokhu engiqeda ukuthi ngikubalise okwezemfundo, imisebenzi lokwentathelo zindaba ukuthi bengancindezelwa abantu bengethuselwa abantu bahambe bekhululekile ungesabi ukuthi na ukhuluma lo muntu lixoxa ngokwenza ngaleli zweni uthalaze uthi lambe ngubani obeduzane kwakhe. So yikho engixwayisa ukuthi uhulumende wethu ananze ilungelo loluntu abe kwazi ukuthi abantu kumele baphile emhlabeni emewe weZimbabwe njengawo wonke umhlaba, ngoba uhulumende wethu ukhona akusayinayo wakubekelela phansi lamanye amazwe kodwa engakulandeli. So ngiyaxwayisa ukuthi kuyalandele izimiso zonke ze-United Nations namalungelo oluntu.
Lo-ke umnumzana Oscar Ncube osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa umnumzana Washman Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abathengi labasebenzisa imichova babikwa bethwele nzima kubulawayo kulandela ukuqhubeka kokwehla kwamandla eRand lakwele South Africa eselehliswe amandla ngabantu abangasafuni ukulisebenzisa. Emkambo wensita idola leMelika selithenga amaranda amashumi amabili, 20 rands, kodwa wona amandla alo uqobo emabhanga amarandi alishumi lane athenga idola leMelika elilodwa. Abathengisa impahla ezidaladene labo babikwa sebengasayemukeli irandi. Abemishova bona babikwa sebekhweze imbadalo yayafika kumarandi alishumi kuhambo lunye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ngalolu daba.
So ngendlela eliwa ngayo abantu abaningi sebenanzela ukuthi ungazube lali randi libambe ezandleni uyathi uvuke ingxenye usuku olulandelayo ivalue lisiwile. So ngokunjalo ke abantu abaningi obusinessmen labantu kazana nje bakhanya nali randi abasalithokozeleli. Ngibona ungathi usokule ngozi futhi ungazuye lemabhenki. Emabhenki sebesala ukuthi ubhenke amarandi la ama-coins. Sebefuna ama-notes kodwa khona kuya kutshengisa ukuthi ingxenye sizafika kwi-institution yokuthi engxenye lama-banks bakungabe ngasalibani.
Abanye bathi sebethenga ipula leBotswana ngoba lingani lilesindo esingcono nxa bevela e-South Africa.
Lokhu ngabanye lokhu sikuzwindiko sokusenzakala ukuthi abanye abantu sebebona kungcono ukuthi bangaba ngale South Africa ngazi bakuhambisa njani khonale. Bahle babuye bethe abaphula la ngoba ngayipula solitshintsha lapha kulabantu abangena besiya eBotswana ngale process yokuzwa. So-ke selokubona kungcono abantu kakhulu abaphethe South Africa ukuthi ahle abuye lapha ethele ipula ngoba ipula ikhaya ngathithilisa la mandla kule rand. So-ke engakutho yikuthikile eqinisweni abantu abaningi irand abasalitheni. Akula nto sifisa ukubana irandi lezezandleni zakhe okwesikhathi esithile. Ubunqala ifika nje ledlule. Ikubona sesingaphila la ngakuthiwa yi-multi-currency. Umuntu engathenga ngedola iyamzingangerandi abantu bayala ukuyithatha leyo mali. Kusebhekene ukuthi nabantu bangale e-South Africa kathesi bangubona ingozi yakhona ukuthirandi ubuntule ezimbabwe asezimele.
Nxa sikhangele ukubana impahla eningi ethengiswa eZimbabwe ivela e-South Africa, kanti kungani intengo layo ingayehli njengokuwa kwerandi?
Ungananzelela eZimbabwe kule umkhuhlane omunye wekwawuzwe okuthi unananzela ukuthi nale irandi ewileyo uyahamba ngayo e-South Africa into yokuthathenga izinto ukuthenga izinto eziningi ezifakeka kumbe igrosari kumbe amagadi sendlini kumbe amakhiki kumbe kuyini iba lesi sidi kuye le mpahla sibe ezinye ezibambekayo kodwa ngawuzuke eZimbabwe lathi ngasabambeki ilidola lakhona ikunanzelela le dola indlela esiyisebenzisa ngayo icina ingadingi ukuya nga labe eZimbabwe. Kanye ngathi eZimbabwe kule mkhuhlane ukuthi akula ama-control. Abantu beZimbabwe bazotshela ngabona idola liya eZimbabwe yayikhona yawo iyaphela amandla. Abanye abantu abakawehlukanisi lakhathesi balobe befisa ukuthi impahla zabo ngabe zibheka. Ngemva kwengqondo zabo the back of their minds abe le ngqondo yokuthi khona kwakozawo zimdola kanti yi-system end. Engezo kuba lohulumende sithi kuma lapha kuma-price control azama ukungenela ngendlela ephakathi kule. Ingenza abantu besabe ukuthi bebonguzo ukwenza intando yabo.
Bayemukela yini kumbe khona abanye abagcina besehluleka ukuthi bathenge kumbe bagade imjova?
Ngibona laba emjova sebefakhula ama bond coin ngoba la ngabhenki xa ufuna ukuthi ubhenki usebenza ama coins bafuna ama bond coin. So ke laba emjova bakhona sebanesla ukuthi ngamqhubela irandi engafuni ukulemukela. Lezi tolo kanje sikhuluma kanje la kulezi zinto ngabaqhubela irandi abafuni ukulemukela. So kuyathengisa ukuthi ngabona kusiya ngesikhathi ngibona ngathi isandithi liyagcina eZimbabwe lapha kungela umuntu olemukelayo ngoba ikakhulu umsibulo lo elizwe ngapha kobulawa emathebelini.
Manje pho nxa wena ukhangela ubona ngani kungenziwani ngodaba lwerandi lona?
Emfaneni sokuzagcina kufanele uhulumeni akunanzelele ngenye sivume ukusebenza ngecurrency yokho ukuthi ama-talents. And i-currency elulade emukelwayo pho ungaziye eBotswana, ungaziye eSouth Africa, ungaziye ngaphi emukelwayo. Njengale American dollar. Engxenye ongaze ku-standardize ukuthi hhayi kwalesi sikhathi sakulungisa izinto ake sisebenzeni kakhulu nge-American dollar kuzanceda. Kodwa nxa uhulumeni akakumemezeli khona ungananzelela i-American dollar yiyo vele esizibambe loba ngoba ungathi uyahamba abantu bayayimukela kodwa la ama-currency sesona ipuli yathi uyabhadala ngayo umuntu ayale, irandi uyabhadala ngayo umuntu ayale, lezi ezinye zase-China ukuthi uyabhadala ngazo abantu bayale kodwa akakho ongafuni ukwemukela i-American dollar.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ingcweti wezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usekhuthaza ukuqakathekisa ukwakha izikolo endaweni lapho okulabantwana abalokho besahamba imango emide kuyafika ezikolo lendaweni ezahlaliswa kutsha abantu okulokhu kungelandawo zokufundela. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngemva kokuba umphathintambo wezemfundo uDr. Lazarus Dokora ethule umbiko othi uhulumende uthole izigidi zezingamachumi amabili zamadola, i-$20 million, ukwakha izikolo ezilichumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Lanxa nje isigaba seMathebelelweni North sibikwa kuyiso esisilela izikolo kulazo zonke elizweni, sizathola ezimbili kuphela ngemva kokwabiwa kwalimali. Unkosikazi Abigail Malotane, ofundisa kwesinye sezikolo esakhiwa izakhamizi ebubi ngotshani lomdaka ngemva kweminyaka abantu abazo bengela ndawo yokufundela. Ukufundisa kulumumo, kuthi kulukhuni ngoba izifuyo ziyangena endaweni zokufundela, umoya uyaphephula amabhuku, kuthi abantwana labo bathwale nzima ukubhalela phezu kwamathangazi. Ethi indawo ezinje yizo ezidinga ukuthi uhulumende aziqakathekise lapho kutholakale imali yokuletha intuthuko kugatshalwe zemfundo.
Labantu bethu bengakwanisa amabhuku abo bengavele bebhalekiwe asamakeki because of idot. Ungazi udisplay uzama ukuthi uyenge ama-charts uphetshulwa ngumoya because ade ungavalekanga. Uyavuka ngemanda ukuselivini i-chat, inkomo zidabulile zingenile kabantwana njengabancane abakwanisa ukubhalela emlenzeni.
Indawo eziningi ezahlaliswa kutsha abantu ngaphansi kohlelo lokwabiwa komhlabathi zilokhu zingelandawo zokufundela ezilohlonzi. Osakhulayo umnumzana Michael Moyo wathiya isikolo ngemva kokuba abazali bakhe bayehlaliswa kutsha eUmguza lapho okungela zikolo khona. Uthi lanxa encedisa abazali emhlabathini abawutholayo, inhliziyo yakhe ayikho lapha ngoba ufisa ukubuyela esikolo laye abe lamathuba okufunda njengabanye abantwana. Nxa uhulumende engakhanga isikolo kulindawo, uthi kungcono asuke kuleli plazi ayidlala lesihlobo lapho azabalakho ukwenelisa ukuya esikolo.
Njengoba kungela sikolo, mina sendifuna ukudinga enye indawo lapho ngathola khona isikolo ukuze lami ngithole imfundo, ukuze lami ngithole umsebenzi onganongconywana.
Umna wakhe ongumfana umuzi wethu usele minyaka elichumi kodwa ulokhu engakaqali ukufunda. Yena-ke kakakuboni ukuthi uthiwa yisikhathi esithi khona sizafika isikhathi sokuthi ahambe esikolo agcwalise isifiso sakhe sokuba ngumtshayeli athengele unina okufiswa ngumoya wakhe.
Na angifundi kodwa ngelinye ilanga nzahambe esikolo. Ngingakhula ngifuna ukuba ngudriver, ngifuna ukudriver izimota ezinkulu.
Zisesezinengi indawo lapho lanxa kulezikolo zihanjelwa imimango engaphezulu kwe-10 lamakhilomitha. Ngomnyaka ka-2013 ilizwe lalisilela izikolo ezingaphezu kwenkulungwane ezimbili, i-2056, kodwa kubika leli nani selaqonga. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha olwe-The Connection namhlanje sikhangela kunanzwa kwamalungelo oluntu ananzwa emhlabeni jikelele ngolwesine. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukuvula Kuvuka ubhova owenze ababili umuntu lomkakhe badubula mahlayana abantu eSan Bernardino eCalifornia khonapha eMelika. Kwethuse abaningi emhlabeni jikelele lakuleli lizwe ngoba kukhomba uqina kwempi yabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS okubeka iMelika engozini enkulu. Ngempela viki edluleyo ngesonto, umongameli Barack Obama weMelika wethule umbiko oqakathekileyo emisakazweni yonke wokududuza imuli ezilahlekelwe kulesi siga kanye lezizalwane zelizwe lakhe ezithembisa ukubana uhulumende wakhe usebenza gadalala ukubona ukuthi ziyavikelwa. Asizweni ekhuluma emisakazweni ngesonto.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on tough talk.
Sizasebenza gadalala ukuqeda imisebenzi yabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS lawo wonke amaqembu angazama ukusilwisa njengelizwe. Ukuphumelela kwethu akusoze kuvele ekukhulumeni kuphela loba ukutshengisa ukwesaba ngoba yikho okufunwa yi-ISIS lamanye amaqembu anjengalinhlanganiso. Kumele siqinise indlela esilwisa ngayo ngokukhaliphileyo.
Umongameli Barack Obama weMelika lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngemva kwesiga sokudutshulwa kwamahlayana kwabantu abaningi eSan Bernardino eCalifornia khonapha eMelika. Umongameli Ian Seretse-Khamoele Botswana usethule umlayo ukuthi kukhangelisiswe kabutsha ukunikezwa kwamaphepha okusebenza kwele Botswana ama-work permits ngesikhathi iningi ikakhulu elivela eZimbabwe likhonona kakubi ngokuphuza ukuthola kumbe kuncitshwa kwencwadi lezi. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha olubona ngezisebenzi lubambe umhlangano ukulalela izikhalazo zabaqhatshi abakhonana kakhulu ngokuphuza kumbe ukungaphiwa kwencwadi zokusebenza kwalabo abavela kwamanye amazwe abeZimbabwe abazinkulungwane phose eziyisithupha abangaba yisilinganiso sangamashumi aphose abe mane ekhulwini kunani labo bonke abavela kwamanye amazwe basebenza okusemthethweni eBotswana. Kodwa esikhathini esanda ukwedlula iningi seliqale ukukhonona ukuphuza ukuthola amaphepha kungathi kwezinye izikhathi abanye bayancitshwa besithi abaphiwa izizathu ezisuthisayo. Emhlanganweni obanjelwe eHavroni ugatsha olumele amabhizimusi iBusiness Botswana ithi kumele kuhluzwe indlela okuphiwa ngayo incwadi lezi. IBusiness Botswana ithi ikhathazekile ngokuphi uza kumbe uqhubeka ukuncitshwa lezi ncwadi ulakho limaza ukungena kwabafuna ukuzovula amabhizimusi. Umhlangano lo ube uzindaba ezimnandi kwabeZimbabwe abakade bekhala ngesiphathwe uma bedinga incwadi zokusebenza besithi bayancitshwa ngela sizathu. Umnumzana James Ndlovu ukwamukele ngenjabulo ukungenela kukamongameli Khama ethi bakhalele inguquko kusiya phambili.
Kuyabongeka ukuthi umongameli Khama ubize umhlangano lo ngoba abantu abekhaya abaningi kuma permit holders enulesikhathi bekhala ngindaba yokurejectwa kujetha amapermisi nxa beapply.
Umnumzana Dumi Ndaba uthi yena ubeselahle ithemba ngoba iningi labanye bakhe seliphindele eZimbabwe ngenxa yokuncitshwa umsebenzi kodwa umhlangano osanda ukuba khona ubanikeza ithemba.
Udaba lwamapermiti besoluhlupha kakhulu beseselahle ithemba sisithi kumbe indlela abafuna ukusiqotsha ngayo emazweni akibo. Kodwa umhlangano lo obizwe ngumongameli uIan Khama ususinika ithemba lokuthi sesingaba lamapermiti ngendlela eyiyo kungelahlupho.
Kukanti ongumbalisi umnumzana Gracious Mulumbu uthi kunzima ukuthola incwadi okwenza ukuthi abanye bagcine besebenza bengalazo laye wamukele inyathelo likahulumende weBotswana.
Siyakwamukela ukuthi umongameli Khama ufuna ukukhanyeliswa indaba yama-permits bekusiba nzima ukuthi uyithole lanxa beyi-approva kuthatha isikhathi esithe ukuze uyithole.
Noma nje kule nani eliphose libe yinkulungwane ezisithupha abeZimbabwe abasebenza eBotswana bengela ncwadi eziqonileyo kucatshangelwa ukuthi inani leliphezulu kulala lokho ngoba kulabanye abasebenza okungekho emthethweni ngenxa yokuncitshwa lezi ncwadi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Abaphila lobugoga bathi sokudingakala ukuba bephatheke kubanga lokuhlelwa kwenhlelo zikahulumende elizweni ukuze indingeko zabo labo zithole ithuba lokwamukelwa ngendlela engaphathisa intuthuko yempilo zabo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abaphila lobugoga abafole emgoqweni besuka eyavondele besiya eBelgravia Sports Club eHarare ngempelansonto emkhosini wokunanza ilanga labaphila lobugoga emhlabeni jikelele. Umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Disability and Development, umnumzana Masimba Kuchera, uthi sikhuluma kanje abaphatheki kangako abaphila lobugoga kundaba zokuhlela inhlelo zentuthuko elizweni.
Njengani kumele kube labaningi kakhulu abalaba disabilities abakhona kupolicy abasebenza ukuthi balungise ipolicy lama implementers angkhona abasebenza ukuthi ipolicy yangkhona ibe isebenza kahle. Kungaba into elungileyo sibili ukuthi kube logaja olumele into zama disabilities hatho ukuthi into lezi zifakwe ku social services.
Inhlelo eziqoqwa nguhulumende yizo ezigcina ziqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Unkosazana Tapiwa Gwenlisa Mushonga olesifo sesikhumba esiphila nzima elangeni esealbinism uthi sikhuluma kanje abayitholi imithi yamafutha angaphathisa ijwabu labo ethi itholakala emafamasi kuphela, ithengwa ngentengo efika kumashumi amabili amadola $20 eyimali eningi kakhulu. Sikhangela ukuba abantu abanje abayitholi imisebenzi ngoba labaqhatshi bengathakazeleli ukubaqhatsha, ethi bafisa ukuba uhulumende etholise amafutha la ezibhedlela lasemakliniki onke elentengo ephansi kumbe ukuwanikeza kungelantengo. Unkosazana Shailene Moyo wenhlanganiso ye-Youth Alliance for Leadership and Development in Africa uthi baphathisana labantu abaphila lobugoga ngendlela ezijiyeneyo.
Siyabancedisa ukuthi labo bekwanise ukwenza izinto khonapho abahlala khona, sibancedisa le zinto abazenzayo khonoku njengakhona ukuthi laba beShine On International bakhangelela laba abangaboniyo. Sibancedisa lakhona ukuthi sibafundise ukuhamba lezi godo zabo lezana abahamba ngazo, sibatrainer. So thina sithe sibuye lapha sibasponse ukuthi labo bebonakala khonapho ukuthi bayakwanisa ukwenza izinto zinalezo lokuhamba esikolo lazilandi.
Uthe inhlanganiso yakhe izaqhubekela phambili iphathisana labaphila lobugoga ukuze impilo yabo ibe ngconywana kibo, ethi lokufola okunje kuyanceda kakhulu ukulimingisa uZulu ukuze ananzelele inkinga ezibhekana labaphila lobugoga.
Nxa singakhulumi ngendaba zona lezithi abantu laba abangaboniyo, nxa sithi sibancede, nxa sithi ibulaya kumbe iHarare kumbe iZimbabwe yonke ibancede, babanceda njani nxa libona bengakhulumi, nxa bengazivezi ukuthi thina yithi esenza so? Yes, sesokusebenza labo ngoba sesenza ama-training, singathi ama-capacity building training programs labantu abangaboniyo, bona laba abantu abale-albinism, bona laba abangakwanisa ukuhamba, siyabe sibancedisa lokuthi babe bekwazi ukuthi lama-organizations nalaba balawo ukuthi bamaneja njani, ukuthi bencedisana njani.
LeZimbabwe lilabantu abaphila lobugoga abangaba yizigidi phose ezimbili 2 million, kodwa kulamasenetha amabili nje kuphela amela abagogekileyo kudalela lephalamende. Njalo kungela lelungelo lodwa eliphila lobugoga edalela ekhabhinethi. Ukutshela uthi ngemva kweminyaka edlula engamajumi amathathu ilizwe lingazihluphi ngokunanza ilanga labaphila lobugoga, lonyaka uhulumende uzamile sibili ukuphatheka.
Njalo ngibona njengani uhulumende uke unanze ilanga leli ekhonona sibili ngoba ufake imali enilutshwane kakhulu. Ngizothi ufake inkulungwane ezimbili $2,000 per province uma celebrations lawana, njalo ebenga lungiselanga ukuthi bekungela advertising kumbe publicity eyabikhona.
Abaphila lobugoga bathi ziningi inkinga ababhekana lazo ezigoqela ukungalungiselelwa indawo ezihambelana labo, ukungalungiselelwa okudingakalayo kumfundo yabo la kudaba lwezokwelatshwa. Bathi bakhangelela ukuhlela ukufola okunje behamba ngokwengezeleleyo kwelakusasa, befike endaweni ezijeneyo ezifana lakobulawayo, Mutare lamanye amadolobha kweminyaka elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abalandeli bomdlalo wenguqo yeZimbabwe bemukele ngokudana okukhulu imfa yomdlalo odumileyo owadlalela iqembu leDynamos obeselilunga lebhodi yeqembu leli uFred Mkwesha lamhlanje eHarare. Mkwesha obeseleminyaka kengamashumi ayisikhombisa lanye 74 ubulewe yisifo sechukela. singakalugqibeki uhlelo lwethu lalamhlanje ukuthi ngizithathele lithuba lokuxolisa kubalaleli bethu ngokungatholi uhlelo izolo. Imitshina yethu ike yaphazamiseka ukusebenza. Oliver Lelisayo nguPraxidus Jeremiah ngisithi melelani uhlelo The Connection olulandelayo.